phakathi kokudubeka ilizwe liswela imali ubuyanga sobubhahile ingcwethi kwezomnotho seziqinisa elokuthi ilizwe kumele lidanele kusiphiwo semvelo ezenjiwayo njengendlela yokuthuthukisa umnotho ngoba inotho igcwele emhlabathini. Umongameli Emmerson Mnangagwa wethulele ilizwe imbiko ethi kuyathembisa ukuthi ilizwe lingasuka ebuyangeni ngoba inkampani yakwele Australia ethiwa Invictus ithembisa ukuthi ilizwe lingathola amafutha ezimota emzarabani duze lomngcele leMozambique. Kodwa abanye bayasola besithi inkokheli yelizwe igcwele inkohlakalo okungenza inzuzo engatholakala emgodini ichaphazwe. Owaze waba ngumeya wedolobho leGwanda umnumzana Thandeko Zintimkandla uthi okunye ukwenza inzuzo yokwenjiwayo ingaphathisi ilizwe ukuthi izigaba lapho okutholakala okwenjiwayo ziyabe zingatholi lutho kodwa inotho ihuquluzwa iziphathamandla zikahulumende.
Sina-ke lapha eZimbabwe sabusiseka-ke ngenxa yokuthi ezenziwayo zinengi kakhulu. Uyabuya balisa ogolide, balisa amadayimani, ubale ukuthi i-asbestos, ubale i-platinum, ubale ingabe yini konke kukhona. Okuyikuthi aluba lezi zinto zenjiwa zithengiswe ngendlela eyiyo, aluba ilizwe liyaphuma ebunzimeni lobu eliphakathi kwabo. Kodwa inkinga-ke isuka ibe sekuthini imithetho yona leyo ehambelana ezenjiwayo kayisiyo eqondileyo. Ngobana engikwaziyo mina yikuthi abaningi abazigebhelayo ngamankampani azimele wodwa. Uhulumende abe sithola lokhu esithi i-tax kumbe umthelo. Labana abantu bahuquluze yonke inotho abalayo bazenzele imali bona. Ngenye indlela kusuthi umthetho wezenjiwayo ikakhulu lezo eziligugu kumele uguqulwe uvumele ukuthi mhlawumbe uhulumende abe nesandla sokubona ukuthi inzuzo etholakala lapho yabiwa njani. Kumbe sibuyele kulokho okuthiwa i-devolution of power, uwehliswa kwamandla ezabelweni.
Ingcweti kwezenotho umnumzana Albert Mhlanga ongusomabhizimusi njalo uthi uhulumende kaphathisi abembayo okwenza basephandle kwelizwe abayabe bekutholile ukuze bathole imali yakwamanye amazwe.
Ungathi uyananzelela ilizwe lethu leli ligcwele igolide eliningi kakhulu and unanzelele ukuthi igolide lethu khathesi ungaligebha nje ngehara kumbe ngekhuba. Ungafani kwamanye amazwe ufane uhambe uphansi komgodi about 200 kilometers uyaligebha okuyukuthi kwamanye amazwe alisekho. Lapha eZimbabwe igolide sibili liningi kakhulu ukuthi nxa kuthe kwatholakala abalemishini yakuligebha kwatholakala izindlela eziqondile ukuthi silithengisa njani, silibuthanise, silithengise wandawo, ilizwe lethu leli lingaphumelela kakhulu. Ngoba into esisenzakala kathesi igolide igcwele emhlabathini lapha kodwa ngenxa yokuthi kakula muntu bakhala ngamakompresa esikhathi eziningi bakhala ngemishini yokugebha bagebha nje ngamapiki lezimbo. So besokusithi labo abagebha ngamapiki lezimbo abasebezithengisela igolide labo bengalitanga efidelity bazithengisele nje kubantu abazihambelayo bachaphelana igolide beyithengisa kubo-South Africa nakwamanye amazwe. Lokho kubangelwa yikuthi bona labo bathi banama-claims igolide baya bengaligebhanga kuma-claims abo babelidobhile nje bafanele basebenzisa ama-certificate ukuhambisa nje okuyimbijana khonapha efidelity kodwa eliningi linjani bengalisi efidelity.
Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Terminus Masuku uthi inotho igcwele elizweni kodwa uZulu udubeka ingane akulalutho olusemhlabathini.
Hey, uyazi ukuthi lapha ilizwe lethu ilizwe elinothileyo mpela kodwa silendubeko ukuthi kulezikhaxa abantu abangamasela akula muntu okhangele omunye. Ngoba ilizwe lelo ungalibheka kahle kahle I've been to Chiatso sometimes abantu bakhona bayahawula into angaziboni kodwa kuthiwa khona kulento ekuthi ingaphilisa abantu. Lokhu konke okukhulunywa lokhu kuyabe kusenzakala lokhu kusendaweni yokuthi omunye lomunye azivulele amakhala akhe angangenisa ikhala. Hhayi sokurayithi-ke khonapho yazi zithwele nzima nje kodwa ilizwe leli lingalisa namanye amazwe amancane kakhulu kodwa aphile uphile ukupheleleyo thina singabantu abahawulayo ingazi ukuthi kanti yena uNkulunkulu vele wasithatha wasibeka kuleli lizwe wakupheni ngoba kathesi ubona yona isalukazi sebukhaya kubizwa loli yusa akungitshele baba ukuthi khona ngediwa nge-diabetes nge-BP uyayithola kuphi leyo yusa ukuthi athenge kodwa ilize lithiwa linothile kule gasi you can mention any type of ama-minerals akhona la kodwa vele kuba kuphelela nje kuyinto yokubalisa sibalisa njalo nje silivulelela ipheji silivale silivule njalo njalo silivale futhi kodwa kungenanto enceda umuntu
umkanda uthi okunye okungenza ilizwe lincedakale ngeziwenziwayo yikuqinisa umbuso wezabelo owe-devolution
futhi yilowo lalowo ombayo lezi eziligugu kube le ngxenye eyaziwayo ukuthi mhlawumbe iyasala kuleyo ndawo kumbe kuleso siqinti asithi njengomzekeliso xa sebenzile konke engabe sekuthiwa okungabambe i-5% kumbe i-10% kusala kuleyo ndawo ukuthuthukisa leso sigaba ngoba umdali wathe udala wakudala wakubeka kuleyo ndawo hathi ukuthi umnotho walezi ezenziwayo uthathwe ngabantu ingabe ngabangaphi lokho nalokho okwenziwayo kakube lokusalayo esigabeni uzabona izikolo ziyathuthuka izibholane ziyakuba khona amadama azakuba khona imigwaqo izalungiswa amaklinika azakwakhiwa konke lokho kungenzakala nxa lokho okwenziweyo kungasali kulaba abalutshwane abavele befuna ukuthatha yonke into yiyo indlela engibone ngathi mhlawumbe izathuthukisa izabelo ngoba isabelo ngesabelo kumele sizikhangelele intuthuko yazo singameleli lokho okukhona kathesi kukhangezwa nguhulumeni bazithathele lokho okukhona bakuphiwe bahleleke inhlelo zabo zentuthuko
amankampani emigodi amakhulu afana le-Rio Zimbabwe le-Wange Colliery abhekane lobunzima obukhulu kakhulu obuthiwa bubangelwa yikuhuquluzwa yiziphathamandla zikahulumende